Endabeni zethu lamhlanje lo Gift Dube. Amalunga ebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Thamisa ayaxoxozela ngesikhathi sokhetho lwama-primaries. Luqhubekela phambili uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lokuvota ole-voters roll olusanda kulotshwa yiZimbabwe Electoral Commission. Kulabantu abathi ugwalo lokuvota ole-voters roll kalulamfihlo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ezingalamaphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe seziphila ngokwaziswa ngokungabehlela ebulenjini bokuzilibazisa. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa ukhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Thamisa. Kulezinto kulamhla sihlolisisa ukhetho lwama-primaries lomabandla azancintisa ukhetho lwelizwe oluzakwenziwa lonyaka. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulinjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowapasi 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6040 laku 15460 kilo shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.